Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endaweni zethu lamhlanje. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba kuphatheka kuleyo eyokuziphilisa kulabo abazisebenzayo i-complete shutdown kusasa. Owake waba umsekeli kamongameli welizwe osengumkhokheli webanda eliphikisayo, unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngokuphangisa. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa okuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga namhla uphinde wavinjwa ukungena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Africa Confidential. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba kuphatheka kuleyo eyokuziphilisa kulabo abazisebenzayo i-complete shutdown kusasa njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le inkuthazo iza ngemva kwezinye izehlakalo zokutshengisela ezigoqela i-Occupying Africa Unity Square Tajamuka, uhlelo lukamfundisi Evan Mawarire, umfundisi Patrick Mgadza weKariba leminye. Isikhulumeli seTajamuka, umnumzana Promise Mkwananzi, utshele intatheli zindaba ukuba beyemukela linkuthazo njalo bekhangelela ukuba abantu bazayilandela.
Ya siyathokoza kakhulu ngokwamukelwa kohlelo lokuthi abantu bajengisele kusasa esiluthola kuZulu weZimbabwe jikelele. Amakhona wonke elizwe asabelile, abantu bayavuma bathi yebo ye, it's long overdue, masimanyaneni sibambe ndawonye sitshengisele ukungathokozi kwethu ngalokho okwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngikhuluma nje so uZulu wonke jikelele, iZimbabwe yonke usesamukela lolu hlelo, and kusasa ngiyakhe nashuwa ukuthi abantu bazabe bephandle betshengisela bengayanga emsebenzini betshengisela ukuthi hayi asithabi ngendlela into ezenziwa ngazo nguhulumende okhokhelwa ngobaba Robert Mugabe.
Kunkulumo yabo emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eHarare Club, abalwa impi yenkululeko bathi bayayisekela linkuthazo kaZulu ukuba kungaze kwasetshenzwa kusasa. Okuyinto uMkhwananzi athi ibajabulisa bona njengomkhankaso.
Siyajabula kakhulu njalo siyamukela usekelo esizothwala uvele kulabo abalwela impi yenkululeko ama-veterans ethu. Sithi thina yikho sikhuluma iminyaka yonke edluleyo ukuthi hayi lalwela linokuthi abantu bakhululeke baye benelise ukutshengisela ma bengabe engathabi ngento ezenzakala elizweni. And finally siyabona ukuthi ama-veterans asebuyile, aseseceleni labantu, asesima labantu.
Esinye sezakhamuzi zeHarare umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi uyayisekela linkuthazo.
Hayi, indaba ye-shutdown le siyayizwa sibili amaZimbabweans, ukukhanya ngani sebekuvumile ukubana udubo lukhona kulo dubo indlala, abantu kabalamsebenzi nxa bezama ukuthi bazincede ezitaladeni bayaxoshaniswa ngamapholisa, nxa bezama ukuthi bazincede amatitshala bezama ukuthi basebenze amapheya abantu kawabuyi, nxa sikhangela ama-students ema-universities baphila nzima, nxa sikhangela ama-pensioners kathesi kabakarholi imali zabo zenyanga eka Juni, nxa sikhangela yonke indawo nje sibona kuludubo ezibhedlela amanesi, sibona ukuthi kabakatholi izimali zabo.
Ethi akula ngenye indlela ngaphandle kokubamba ngamandla uhulumende ukuletha inguquko.
Ludubo sibili olukhulu olufuna ukuthi usizukulwane seZimbabwe basebenzi babambelane ndawonye ukubana hayi batsho kuhulumende ukubana hayi uhulumende usehlulekile. Lokhu kwenzakala kufuze kwenzakale ngokuthula njalo kungela budlwangudlwangu ngendlela okuyiyo yona kusisekelo sombuso.
Lo mkhankaso uza ngemva kokuba uZulu esengoqale ukutshengisela ngendlela ezehlukeneyo kunyanga ezimbalwa ezedlule. Kuqhamuke udlakela kunsukwana ezimbalwa ezedlule uZulu ekhala ngendlela uhulumende asesenza ngayo abaphila ngokuthengisa impahla betshise lapho okugcinwa khona impahla eyabilindele ukuhlawulwa eBed Bridge emngceleni leSouth Africa. Kwaqhamuka njalo odlakela lapho abahamba ngezimoto ezithwala uZulu emigwaqweni ebalisa ovela eRuwa, ePweth, Mavuku leTafara betshengisele bekhonona phezu kokwenza kwamapholisa ukuhlukuluza uZulu ngokumthathela okuyimadlana okuncane akutholayo ngendlela yama-roadblocks angasapheliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owake waba umsekeli kamongameli welizwe osengumkhokheli webandla eliphikisayo eleZimbabwe People First, unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngokuphangisa nxa kukhangelwe ukuthukuthela kukaZulu okuvezwayo kutshengisela osekusenzakala elizweni lonke eZimbabwe abantu besola okuningi. Unkosikazi Mujuru utshele emhlangano lentathele zindaba emzini wakhe lamhlanje eHarare ukuthi umongameli Robert Mugabe kumele nje adilize uhulumende wakhe ukuze kwandulele ukuqutshwa kokhetho oluqutshwa njengoba ilizwe selibhekane lenhlupho eziningi kwezenotho lakwezombusazwe. Ngakho-ke ukhetho olutsha lulakho ukulungisisa lezo nhlupho. Ukhuthaze njalo ukusebenzelana kwamabandla wonke aphikisayo ukuze lokhu kufezwe, ethi inkulumo zalokhu sezifike esigabeni saphezulu. Izisebenzi zikahulumende ziqale ukukhalela umsebenzi lamhla zikhonona ngokungabhadalwa iholo lazo lenyanga edluleyo. Abakhalale umsebenzi laba bagoqela ababalisi, odokotela, abongi lezinye izisebenzi zikahulumende. Kusasa khona inhlanganiso ezijiyeneyo ziyakhuthaza ukuthi uZulu engayi emsebenzini njalo amabhizimusi lawo engase avulwa. Untungameli wenkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, iRural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mukono, wachasisa ngokukhalala umsebenzi kwamalunga abo lamuhla.
Amatitsha amaningi namhlanje akahambanga emsebenzini ekhonona ngokungabhadalwako nguhulumende kunyanga kaJune sesiphumeni nakalesi. Ababalisi abaningi bathe bona abalazi imali zokuthi bebe siyasebenza nohulumende, njalo babona ukuthi uhulumende ukungabhadali kwakhe ikubakhangelela phansi. Siyakhuluma kubonakala ukuthi uhulumende yena usebenzisa izimali zelizwe ukubhadala ezinye izinto ezinjengokuhlala emahoteleni kwa-Vice President Mpoko lokuhamba phandle kwelizwe okwa-President Mugabe ngokwakhe. Solokhu ababalisi abaningi bebekubona kuyinto engalunganga, yikho nje abahambanga ezikolweni namhla. Sinakhangela amaprovinsi sikhangela singayithi i-percentage ema-south sibone kule 10% amatitsha ahambe ezikolweni, njalo ukuthi emasingo bekuze kume ku-12% amaprovinsi imanyikaland ekumi kungaphezulu mbijana kwe-13%. Kodwa nje obekukhangeleka kaningi amatitsha amaningi namhlanje akayanga emsebenzini ekhonona ukuthi imali zabo zikajuni azibhadalanga.
Ukuzaqhubeka kuze kube nini ukutshengisela lokho?
Ukuthengisela lokhu thina njengenhlanganiso sithe kumele kuqhubekele kuphambili kuze kufike lapho uhulumende azabhadala khona inhlawulo yamatitshala enyanga le kaJune esiphuma kiyo. Yikho nje thina nxa imali zingangenanga sazithola zakwalisa sizisebenzise saqhubekela phambili lokho sithengisela singayo emsebenzini.
Ezinye izisebenzi zikahulumende ziyikhalele lazo umsebenzi ngobuningi na?
Thina size anabesenza labo aba odokotela labo labomonga labomonji amanesi yesithi bona hathi abasozele emsebenzini kodwa asizange sibe kwazi ukuthi kubangaka abangayanga emsebenzini namhlanje kodwa nje nezosebenza emadolobheni amakhulu siyakhula njengabo Harare labobulawayo usibona anganele yekulokusaba ukuthi engeke kuye emsebenzini bangaze zaxotshwa kumbe zazahlukuluza izinhloli zikahulumende.
Lo-ke ngumnumzana Pride Mkhono, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ngumnumzana Pride Mkhono. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa okuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga lamhla uphinde wavinjwa njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane ukungena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Africa Confidential. Lumhlangano obujonge ukuxoxisana ngentuthuko yeZimbabwe. UChinamasa ubikwene lisile ukungena emhlanganweni kodwa abakade betshengisela laba abenhlanganiso ezithile ezibalisa eZimbabwe Vigil le-Restoration of Human Rights bagcwala phandle komhlangano lo. UChinamasa uthe sefuna ukubaleka ngomnyango wensamo wangena etheksini kodwa abatshengiselayo bayigcwalela itheksi le behlabela ingoma ezicothoza uhulumende waze wehluleka ukusuka ukwehola elilodwa. Kodwa uze wancediswa ngamapholisa aweBhilitane izolo uChinamasa uvinjwe njalo ukungena emhlanganweni obusenzelwa eChatham House. Sixoxe lomunye obetshengisela owenhlanganiso yeZimbabwe Vigil uNkosazana Pretty Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Namasa labantu bakhe and then thina we are just here to tell them ukuthi we're not here to interfere in Zimbabwe and they cannot come here freely getting visas and coming to talk the UK government IMF to ask for imali to fund Zimbabwe. So thina we sibe lapha under evigil and we thought ukuthi sizo protest against them ukuthi bebele ekhaya, that's where they belong, not la. So there were like massive support from Abantu, from MDC, Izapu, Evigil, Iro. Abantu behleli phansi, iCab had to stand maybe for 30 minutes. I then went to move because we showed them i-anger yethu ukuthi asithabanga. And I think i-message bayitholile ukuthi asikho happy nge-government ekhona ekhaya. And I think at the moment, Sebe cancel, I don't think bazaphenduka because siyabona abantu 1-1 sebe hamba. So we are thinking ukuthi besabe ukuphenduka back, but they don't know ukuthi kuzayenzakalana again. So we're just waiting ukuthi sibone ukuthi how far, but I doubt it very much ukuthi bazaphenduka.
Yena uChinamasa ulobani?
Ube nabanye bakhe abezanu, abanye bambona ukuthi ngobani, but unabantu bakhe from iZANU-PF.
Sizwa kuthiwa izolo like labamisa njalo omunye umhlangano kade befuna ukwenza.
Yeah, bahlele ukuphuma actually and kubuya amapholisa. So actually basezwe ngama-British policemen. If it wasn't for ama-British policemen, vele ngabaphumanga. But amapholisa ayathi abuye ukuthi, no guys, sizalibopha if you don't respond. So that's how baphume ku-building eChatham House, ikabaphume lapho.
Yeah, manje sike sezwa yena esithi uhambo lwake luhamba kahle njalo lethemba lokuthi uzabuya le mali ekhaya.
Libona ulamanga. Kulamanga, doubt it very much because Katesi, as I speak, basukile, I think that's an hour and a half ago. Abanye bakhe baphumile as well, so sebemlandelile wherever they are, so I doubt it very much ukuthi ihambe kahle meeting.
Libaningi okunganani elitshengisele?
Oh, sibaningi, up to 100 people.
Lo-ke ngunkosazana Pretty Moyo, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Vigil, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekweleBhilitane. Linga kodwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk nge half past 8 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje sixoxa ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection isihloko sikhangela udlakela oluba khona nqa abantu sebetshengisela bebhaxabulwa ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakale Nigeria libikwa lenelise ukuvimba ukuhlaselwa kukaZulu ngabesifazane ababili abathiye amabhomba emzimbeni wabo befuna ukuvala abaningi. Amasosha abikwa edubula abesifazane laba abeqembu lesimoslem elidlulisa amalawulo abeBoko Haram amabhomba abo engakadubuki. Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kwele Ethiopia sezisebenzisa ukukhethwa kwalelo lizwe ukuba lilunga lohlangothi lwezomvikela emhlanganisweni yamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuqhubezela ngamandla ukuthi uhulumende walelo lizwe abanjwe ngamandla okulondoloza amalungelo oluntu. Ibandla le-People's Democratic Party kobulawayo likhuthaza ukubunjwa kwequla elizake libambe intambo zombuso liqondise ukuqutshwa kokhetho ngomnyaka ka-2018 kanye lokwethula umbuso oqondileyo ngoba ibandla le-ZANU-PF libikwa seliphelelwe ngumphako. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumi se-People's Democratic Party kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukhuthaza ukubunjwa kwequla le-National Transitional Authority elizaqondisa ukhetho luka-2018 ukuze ilizwe liphume ebunzimeni elibhekane labo obokuswela imali, imisebenzi, indlala nokungethembeki, i-corruption.
Njengebandla le-People's Democratic Party sithi thina akube le-National Transitional Authority elizweni leZimbabwe eyiyo ezalungiselela ukuthi kube lokhetho oluqondileyo, ukhetho olukhululekileyo kuregisa abantu ngoba ibandla le-ZANU-PF selehlulekile lenhlanganiso zalo ezihlanganisela oZimbabwe Electoral Commission eyiyo kumele regisa abantu. Bakhulumile omakarawa ukuthi abala mali, bakhulumile ukuthi abala capacity because sithi thina kungene i-National Transitional Authority ezalungisa zena lezi nhlelo bese kusiba lokhetho olukhululekileyo. Khuluma ngama-fashions, bakhuluma ngokuthi umlako esengo-G40, bakhuluma ngokuxotha abantu, bakhuluma ngokuxolela abantu, ukusaphenda abantu.
UNdlovu uthi lokhu kumele kwenziwe ngokuphangisa njalo kukhokhelwe ngamabandla ezombusazwe emanyene, ezokholo, amagqwetha asatshiya umsebenzi lezinye ingcwethi kwezempilo ukuze kungacinise kufana lesikhathi esandlulakiso esikahulumende womanyano.
Ukhangele ukuthi kwenzakale loba lamhlanje loba ngeviki ezayo, kodwa kwenzakale masinya ngokuphangisa ngoba ilizwe selifile ngenxa ye-ZANU-PF. I-economy ifile, abalandlela abazama ukuthi bayilungise ngayo. Yikusibona ke abantu beZimbabwe sebesukuma ke bedemonstrate ibhedwe eHarare lakobulawayo khonapha, sikhangelele ukuthi kuyeza. Abantu sebezondile kabakhokhelwa ngamabandla ezombusazwe, kodwa ke abantu beZimbabwe sebethathelwe impilo yabo ke ngabantu abanjengabobima ke ababavalelayo ukuthi bathengeke ukudla, bathenge konke abakufunayo ke elizweni le-South Africa. Takelizweni kudura kumbe kungekho. Sifisa ukuthi ingakhokhelwa ngabazombusazwe ngoba bazadonselana njengokulokhu esikubone kusenzakala kwi-inclusive government. Khangelele ukuthi silama-retired judges, sikhangelele ukuthi kulabantu abakhokhela izinkonzo kube yibo abantu abazakhela yena le-National Transitional Authority.
Wengeze esithi uMongameli Robert Mugabe abasambaleli kwezokubusa ngoba usegugile njalo kaboni besala umqondo wabo ngoba abantu beZimbabwe sebeqalile ukutshengisela ukuba umbuso weZANU-PF abasawufuni.
umgabe kasambali ke ku matrix ye kubuswa kwelizwe leZimbabwe ngoba siluma ngokulu isegwele eminyaka engu-90 kukhangele ibandla lakhe lezalubati yena lizavuma bazavuma ngoba sebebona ukuthi sebehlulekile abantu bezimbabwe sebeqalisile ke ukusukuma batho ukuthi lokhu zanu pheva sekufuna sesikubona kusenzakala ebedbrase kutshisa ama-ofisi ezimba kutshisa lokhu lalokhu kubona kusenzakala eharare kuvalwa imigwaqo ukuthi amakhombe ahambe kuvalelweke ukuthi kungasetshenziswa kuyatshengisa ukuthi abantu bezimbabwe sebezondile sebesukuma abantu bezimbabwe bangasukuma-ke la mabandla ezombusazi abe sebanceda-ke kuzenzakala yebo kambe asilumi ngemali ukuthi kungabe zamalini ngoba ilizwe lezimbabwe yebo kambe linotile silakho konke nje okuhluphayo ukuthi kasila muntu owenelisa ukuthi akhokhelele-ke ilizwe ngendlela eqondileyo singathi ngesilungu umaneji
umnumzana Isaac Mabuka owezaphu yena ukhuthaza uzulu ukuba amanyane lamanye amabandla ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni njalo ngo-2018 bangayivoteli
kunabanye abakungesephithelwa ukuthi wena ungafika ebhokisini usiyavota siyabe sikukhangele ngamanga bangakunika umumbu wabo thathe udle bakunika irayisi uthathe udle ntani ungena lapha likhuzane lonke lithei sivotele intwana eyifuthi for another 30 years yena uthawutawakukuhle kwenzela ukuthi uzame ivumbeesesifumbule induna yabogodlwa umaduna ma ngomunye wabantu bakomasapha abajamela ama-rodisian bangena ema-tension kasmith intana entsha kumele ikwazi ukuthi iyafika isikhathi sokuthi okungasikufa kuyini ungaqala utwana hhayi lokho engangikwabo kwepolitics ozatshintsha umbali ungaqala udosile ungumuntu weyouth ungakhulumilisi basilabeliso abazalungisa ngobani
i-national transitional authority ekhangelele ukubunjwa yiloba yisiphi isikhathi ibikwa imele ibone ukuba abantu babhalisile ilungelo lokuvota kusukela ngenyanga edlule uzulu wezimbabwe usehlala etshengisela esola uhulumende ngoba imisebenzi ayikho elizweni ilizwe alilamali indlala ibambile njalo labasebenzayo abasaholi kodwa iziphathamandla zebandla elibusayo ezikuhulumende zibonakala zilakho okuswelwa nguzulu osokubangele ukutshengisela ezweni ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Uhulumende ukhuthazwa ukuthatha amanyathelo azwayo alakho ukuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga osokuhlukumeze uZulu ngoba eqeda isikhathi eside efolele imali. Intathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UZulu weZimbabwe uqhubekela phambili ebhekana lenkinga yokusilela kwemali yamabhanga. Iningi lamabhanga linikeza isilinganiso esincane semali emuntwini ngamunye ngelanga. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sehlulekile kulolu daba.
Sokuthi phela siyazi ukuthi uJohn Mangunjika wathatha vele inqola evele esingesilamaviri ye okwakufanele ukuthi akwenze yena kulokuthi kuphonga ukugijimela ukuthi agade inqola yakhona ngayocela walungisisa amaviri ngoba amaviri yethu umnotho wethu ama-enablers omnotho ama-factors e-production yiwo angathi amile kathesi yiwo ampontshileyo so nxa vele kungela magetsi kungela manzi ama-policies zimthetho yakhona into zakhona zonke zazibane ziqale zilungisiswa ngoba ukuthela nje imali kuphonga ukuthela nje imali akuncedi lutho
isiphathamandla sebandla eliphikisayo le-MGCT esimela igweru central umnumzana Sisile Zuzai uthi uhulumende sokumele athathe amanye amanyathelo okulungisisa udubo lokusilela kwemali emabhanga kulokuyenga abantu ngokuthi uzadinda ama-bond notes azaqeda lolu dubo khona kungenzakali
hayi ama-bond notes kumbe wathi ayisiyo solution i-solution efunekayo ngeyokuthi ama-policies ezanu-PF alungeswe ungathi ama-investor abuye ne-100% yemali yabo wena uthathe 51 ngeganyavu uyabe siyenzani sibili what works ukulungisa ama-policies wonke lawa i-production yenzakale and all that so that our import export difference itwe narrowed down
ethi kuqakathekile ukuhlolisisa imisebenzi eletha inzuzo elizweni kuqala. Njalo kule mithetho emihle engasekela abafuna ukuvula amabhizimusi eZimbabwe kuphinde kuvuselele lawo alobunzima okwamanje ngoba esiya elokhu esanda avalwayo.
Kanje yabona kobulawayo ekhondutu ziyatunga. Ungakangele phezulu lapho awusaboni intutunya kusela luto, you know, ozek they are dead, FSOs are dead, Otrega Industries wa employ ama thousands and thousands abantu akusela egweru the same Harare industry yonke it's like a quiet graveyard akusebenzi.
Ungwenya yena uthi kukhanya konke lokhu kungakakhanyi kakuhle kuhulumende ngoba elokhe lahleka kundlela zama ngayo ukuvuselela umnotho welizwe.
Uyabona inkulumo zabo Patrick Zwane lezane zokuthi hashi savala amakampani abangafuni ukuthi zabo zabaxotsha. Uyabona ukuthi uyabona vele ukuthi inkulumo zakho na zonke zikhulunywa ngabantu abangazwisisiyo ngoba ama perceptions ukuthi uthi inkinga vele iya ngokuthi umuntu ubona kanjani into. So ama foreign investors alalele yiba balethi izimali zakhona thina asikwanti ukuthi se-export izinto eziningi. Ukuthi i-productivity ncane ingakalungisiswa le nkulumo zakhona zama-policies ncane vele zibakhulume ikhulumele eceleni. Sahlala sile nkinga uJohn Mangula loba ngaza letha ama bond notes ayi $17 trillion.
Umphathinta mbobona ngembuso yezabelo umnumzana Sevia Kasukubere utshele abantu abasebenza ngokuzenzela emzini weGlenview eHarare ukuba uhulumende sezathathela bonke abalama industries angasebenziyo kwamanje awanikezwe kwabasakhulayo abalolwazi olufana lokulungisa izitulo, imbheda, amasofa lezinye impahla efana lelungiswa eGlenview ukuba bewasebenzise lawo mabhizimusi. Ingcitshi zezenotho zithi ukwenza okunje yikho okubanga amandla udubo lokubhidlika kwezomnotho welizwe njalo kuzenza ukuba kuthathe isikhathi eside ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
No.
lengoma emnandi ingoma ka Zahara ehlabela lo George Mnetsi ingoma ethi yona incwadi encane isigcubela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba ukuphatheka kuleyo ekuziphilisa kusasa. Owake waba ngumsekeli kamongameli osengumkhokheli webandla eliphikisayo unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngesiphangiphangi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga namhla uphinde wavinjwa njalo ukungena emhlanganweni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngelithiya ku Studio 7 Live Talk lilayo.